Abathaba bamanzi te abakuhlamuthi lwezemidlalo ngemva kokuba inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission yethule umbiko othi sebengaqala njalo inhlelo zabo. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo njalo engumqondisi weqembu le-Panthers Taekwondo Club uVusimuzi Ncube wamukele ngenjabulo enkulu ukuphenduka kwezemidlalo.
Indaba yokurezuma ama-sports yathokozisa siphile kakhulu kubadlali. And ungakhangela futhi bakhona phela akade bevele beqhatshiwe kusport. So now 2 years kungela sport, imagine ukuthi imuli zabo sezinjani. Yabona i-COVID le inika abantu i-stress big time man. So kutsho ukuthi sesitrainer sikhululekile manje sesikwazi ukuthi ya. Ingxenye sekule ndlela zokuthi singaphila lakho yabona. Yabo kulama AUS games esesiwajabulela ukuthi sesingalungiselela sithokozile kathesi manje nxa sikhangela khonapho kubo November yabona. Thanks very much to e-government for that. And remember you guys, sanitize, mask up and social distancing. COVID is real.
Ezemidlalo zimiswe ngombimbitho nyakenye ngemva kokuba sekutholakale ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheke wagcwala umhlaba wonke. Bakhona bake baphiwa imvumo yokuba beqhube inhlelo ezithile ikakhulu amaqembu amela ilizwe. Kodwa iningi labezemidlalo bebengavunyelwa ukuqhuba inhlelo zabo. Olilunga lenhlanganiso yabaqeqetshi Zimbabwe Soccer Coaches Association kobulawa uMorris Mkwiti uthi imithandazo yabo isize yazwakala.
Lokhu kuhle kakhulu, siyakuthakazelela ukubuyela kwama-sports wonke including ibhora. Siyabonga kakhulu lathi silesikhathi eside lokho silindele.
Loba nje ezemidlalo sezivunyelwa, labo abafuna ukuqhuba imncintiswano kumele bathole imvumo evela kunhlanganiso ye-SRC, njalo lalapho bezilolonga kumele belandele imilayo yenhlanganiso ye-World Health Organization eyokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Abezemidlalo bayakhuthaza njalo ukuba labo abaleminyaka engaphezu kwe-14 abaphatheka kwezemidlalo kumele babe behlabe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Kuthi laba bangakafikisi leyo minyaka behlolwe ukuba kabala zitshengiselwe ezokuba lo mkhuhlane yini. Abenhlanganiso ye-SRC kanye lamapholisa kahulumende kubikwa bezabe bebhoda behlola ukuba ezemidlalo ziqhutshelwe endaweni ezivikelekileyo emkhuhlaneni we-COVID-19, njalo labo abazatholakala besephula umthetho bazajeziswa. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo, ingu-Joseph Njanje.